soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 1 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-NPP unkosikazi Joyce Mutyuru utshaywe kabuhlungu namhla kanye labasekeli bebandla lakhe betshaywa ngamalunga e-ZANU-PF eHarare. Umgcinisihlalo we-Zimbabwe Electoral Commission omutsha uJustice Priscilla Chigumba ufungiswe ukuqala umsebenzi. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Mutsuri usola umanisipala amapolisa labakubutho ngendlela abahlukuluza ngayo abaphila ngokuthengisa esitaladeni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhamuke uDlakela eHarare namuhla umkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mutyuru kanye labasekeli bakhe babhaxabulwa kabuhlungu ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Umtyuri labasekeli bakhe baze bayelatshwa esibhedlela belamanxeba abanye besopha kabuhlungu. Umtyuru utshele iStudio 7 ukuthi ubesenza umhlangano labasekeli bakhe beze behlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli se-NPP umnumzana Methuseli Moyo usole kakhulu isehlakalo lesi.
Isehlakalo lesi yinto edanisayo kakhulu njalo ekhombisa ukuthi ingwe eyiZANU kayitshintshi amabala ayo. Besingakhangelelanga phina ukuthi ngo-2018 zokuthiwa sokulombuso omutsha kungaba loludlame olunje, kodwa kuyatshengisa ukuthi iZANU umnandi agwaye kakhulu. Namasotsha la amfake embusweni abusa labo bajonge uDlakela. Kuyasidinisa kakhulu lokho thina njengebandla le-NPP le-coalition ye-PRC.
Umutyuru uthi utshelwe ngamapholisa ukuthi abanye babantu ababotshiweyo phezu koDlakela lolu ngamasotsha. Elithini ngalokho?
Lusegcekeni ukuthi akunamuntu ongumsivilieni ongasuka etshaya abantu bezenzela nje ipolitiki. Sivele kuhlala kunjalo abantu abatshaya abantu ngabantu besisotsha abayabe besetshenziswa yiZANU. Akusephuthi lokho ngamasotsha yiwo angele asebuhle.
Wathi ebuzwa emhlanganweni weDavos uMnangagwa ukuthi abamabandla aphikisayo kabasoze bahlukuluzwe ngabasekeli beZANU-PF na kuyiwa kukhetho. Yena wathi uyalusola uDlakela, kodwa wathi izigelekeqe ezingenza uDlakela lapha lalapha akazisoze ziswelakala. Waze wakhuluma lokuthi iBhayibheli lilemlayo elitshumi kodwa abantu bayephula mihla lamalanga lanxa nje beyazi. Nxa ukhangela amazwi akhe la ungathi isehlakalo soDlakela salamhlanje siyamangalisa na?
Akumangalisi, uMnangagwa uvele unjalo. Uyathanda ukukhuluma ezigeza empeni ayenzileyo kusukela nge-background ukuwela lamuhla kunanto ayivumayo. Nxa ekhuluma esitsho njalo wayevele ekwazi ukuthi bakhona abantu bakhe abahlomileyo abathumayo abazokwenza uDlakela.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-National People's Party sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje umongameli Robert Mugabe ubikwa ekhala ngokuthi selokhe wagenqulwa embusweni libutho abangane bakhe lezihlobo zakhe kabasamnaki. Uthi vele kabasabonakali. Lokhu kuvezwe emsakazweni weStudio 7 lamhlanje ngumkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mutyuru yena ohlanganelwe uMugabe endlini yakhe ngolwesibili. Umjuru uthi utshayelwe ucingo ngumgabe emema ukuthi azembona endlini yakhe. Kulapho ke afika wamtshela khona ngalokhu, wasemtshela njalo ukuthi waqilwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe, yikho ke ukuba khipha kwakhe ukumkhipha kwabo embusweni. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission okhethwe izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa, uJustice Priscilla Chigumba ufungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje, wathembisa ukuqhuba ukhetho ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Kubika uMavis Gama.
UJustice Chigumba ufungiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini owenzelwe esigodlweni sakhe seState House eHarare. UJustice Chigumba uhle waveza ukuba ukhetho luzoqhutshwa uHlangula engakafiki. Ekhulumisana lentatheli zindaba ngemva kokugcotshwa kwakhe, uChigumba uthembise ukuba uzoqhuba umsebenzi wakhe elandela isekelo sombuso esikubeka sobala ukuba lwenziwe nini ukhetho luka-2018. Wengeza ethi iZEC izoqhubeka ikhulumisana labamabandla ezombusazwe aphikisayo, wona akhala ngokungaphathwa kuhle.
I'm sure those are issues that the commission will look into, because as you know, in terms of...
Lokho ngokunye okuzahlolisiswa ikhomishini yethu. Kumele luqhutshwe ukhetho kulandelwa isisekelo sombuso inyanga kaNhlangula ingakedluli. Amasango ekhomishini avulekile, sizimisele ukuxoxisana lamabandla wonke ezombusazwe, njalo sizaqhubeka sixoxisana njengabantu beZimbabwe.
Abakhulumisane lalo msakazo bathi lanxa belijabulela inyathelo lithethwe nguMnangagwa ukukhetha uChigumba ethatha isikhundla esatshiywa nguJustice Rita Makarau, kungekho okutsha azokwenza ngoba ezolandela izifiso zomkhethileyo. UMnumzana Bekezela Gumbo yingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Kodwa kunzima ukuthi sithi thina singasinika ama-election a-free and fair lumama ngenxa yokuthi singasingazwisisanga ukuthi uRita Makarau yena vele waritaya kanjani, ngoba uRita Makarau angazange ekhulume ukuthi uzaritaya, nje kusho ukuthiliye ukuthi karitaya ngokuthatha. So mase siba lonakho si-appointa lo omunye olandelayo, abantu bazabhelieve ukuthi usedinga umuntu ozasebenza ngendlela yena uMnangagwa ufuna ngayo. So ukuthi ukuthi sike kwazi ukuthi uMnangagwa ufuna ukuthi esebenze ukuthi kube free and fair, ufuna ukuthi esebenze ukuthi elikhabele ibhora ekoleni lakhe, angeke sike kwazi, still not clear. Ngoba uMnangagwa ukuthi ufuna ukuthi kube free and fair election, i-meaning ye-free and fair election yakho uMnangagwa yesi ikhaya ukuthi umama lo umappointe kwakhe uzayenza nale free and fair election.
UGumbo uvumelana lombono othi kumele kube ngezimeleyo lenhlanganiso yeZEC ukuze iqhube umsebenzi ngemfanelo.
Ya khona kunjalo, wonke umuntu uMnangagwa umexpect ukuthi ekhulume khonoko, and wonke umuntu uma ephiwe umsebenzi ngupresident umele etsho njalo ukuthi uzayenza khonoko uMnangagwa okutshoyo uma esithi free and fair. Upresident uma engathi free and fair, as long as iZEC ingazimelanga yodwa, idependayo kuma-appointments kapresident, it means iZEC izayenza i-free and fair naleyo president. So ngiyakwazi ukuthi i-free and fair kimasofriend ngabe ingasofree and fair wena ujoyo, kodwa upresident ngathi yiyo le i-free and fair ngitshoyo, wena o-appointiwe kumele wenze lokho, ngoba kunjani urisponda kupresident ungeku-appointayo. Umama lo u-appointiwe kangeke yenze lutho oluphikisana nopresident, kumbe ongaluphiwanga i-government ukuthi elwenze.
UJustice Chigumba uthatha isikhundla esichiywe nguJustice Rita Makarau, yena ochiye umsebenzi ekususweni embusweni kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnangagwa uthethelela ithuba ukugcoba ngokusemthethweni amalunga e-commission ezobona ngezomhlabathi emadolobheni, e-State Land Commission, akhethwe nyakenye kodwa elindele ukufungiswa ukuqala umsebenzi. Amalunga akule commission ekhokhelwa nguJustice Tendai Uchena njengomgcinisihlalo wayo abalisa uHitha Chingono, Tarisai Mutangi, Andrew Mlalazi, Petronella Msarurwa, Steven Chakaipa, Lovimba Inyemba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Uketo olukhululekileyo luloyiswa ngabantu abanengi eZimbabwe njalo amazwi kaJustice Chigumba afake ithemba ebantwini abanengi. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi uthini ngawo.
Ngamazwi amahle kakhulu nxa ngabe ezabalandela ngokuba into enkulu yikuthi alandele isisekelo sombuso asilandele njengoba sinjalo. Konke kufunwa yisisekelo sombuso ukuthi bonke abafuna ukuvota barejiste barejiste kungavinjelwanga, bonke abafuna ukuvota bavote kungavinjelwanga angasekeli iqembu a-announce ama-results wona la yiwaphumileyo ngokuvota kwabantu. Akulanto enzima, kukhona lokhu kuyathembisa ke nxa ezinikele kulokho sisilindele ukuthi enze.
Kukhona yini Ncube mhlawumbe obe kungahanjiswa kuhle ngomgcini sihlalo osanda phuma uJustice Makarau ongaxwayisa ngakho uJustice Chigumba ukuba na engakulokothi?
Urita Makarau uzakhumbula ukuthi wakwaba sephalamende ngaphansi kweqembu leZANU-PF. Kwakuvele kulokucabangela ukuthi mhlawumbe angabe lokho elozwelo ezwelana leZANU-PF. Ngakho-ke lo kumele abekhathana leZANU-PF, abekhathana le-NCC, abekhathana leZAPU, abekhathana la wonke amaqembu okubusa. Asikho ukuthi kuthiwa kasuke kuzana ku-NCC, vele kangabi leqembu alisekelayo. Kuqakathekile ukuthi kubonakale kunjalo, enze kanjalo, aphile kanjalo, aphilizwe ithemba lokuthi indlela ukhetho olubekwe ngakhona isisekelo sombuso uzalandela kunjalo, alandele umthetho angakhonjelwa ngabantu kwenye indawo.
Bakhona Ncube abanye abathi uChigumba ubengalungelanga ukuba kulesi sikhundla, abafana lo baba uDavid Coulthard yena othi uChigumba wake wetheswa icala lenkohlakalo ukungethembeki i-corruption lanxa nje engazange aye emthethwandaba wathonisizwa phezu kwalolu daba. UCoulthard uthi ngalokho ubengamelanga abe kulesi sikhundla, ungathini ngalokho?
Ngazonke singaya ngokuthi umuntu kwethethwa icala ngamapholisa kumbe inhlanganiso ethize sokumele alahlwe, angiboni ukuthi kuyindlela enhle yokusebenza. Kodwa muhle ke umbono wakhe naye uDavid Coulthard, kodwa umuntu kumele kuphela alahlwe ngoba esegwetshiwe inkantolo. Nxa engagwetshwanga inkantolo kakabi le cala kuthiwa i-presumption of innocence ngesikhiwa.
Umnumzana efidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla leMDCT umnumzana Elias Muthuri namhla usole kakhulu umunicipala weHarare amapholisa kanye labakubutho ngendlela abahlukuluza ngayo abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Kubika uMavis Gama.
Ukuthukuthela abaphila ngokuthengisa laba emhlanganweni abawungenelo wabe waba ngumeya weHarare osengomunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT uMzuri enkonzweni e-Anglican Cathedral eHarare. Esethula umbiko wakhe uMzuri uthi abaphila ngokuthengisa kakumelanga bahlukunyezwe ngoba bengakhethanga ukuba kulo msebenzi kodwa befuqwa yisimo somnotho.
And I expect ukuthi mothuma ama-minister police kunodzingirira abantu. We don't want to go to municipal police. Muchiwa vumira kuti vanodzingirira vanhu. Toda kuti vandotaura zveorder mustreet.
Asi kukhangeleni lokho kuba lithumi amapolisa kamunicipal ukuxotshanisana labantu. Kasifuni ukuzwa kuthiwa livumela amapolisa kamunicipal ukuxotshanisana labantu. Sifuna ukuthi bayelungisisa izinto, kasibafuni thina. Nxa kungaba kubuthu sizabakhumbuza ukuthi lingakhuhlwa ukuba salisiza ngesikhathi lithatha umbuso ngamandla. Kungayisikho ukuthi safola ezitaladeni mhlaka 18 lwezi ngabe kathesi sikhuluma okunye. Ngaba sisize lathi ukuthi labo nabo bathole iholo mabasisize ukuthi umuntu wonke odubekayo athole ukuziphilisa leli lizwe lilenotho eningi enyenza wonke umuntu aphile ngendlela
omunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela emzini weGlenview umnumzana Dumiso Sibanda uthi akukutsha okukhulunywayo lanxa kungasiza nxa kungalandelwa
Ya namhlanje ukukhulunywe kukhulunywe into ezili kwansi ukuthi zinceda ama vendors but into e problem ikona ukuthi izinto ziyakhulunywa just uphom ukuthula kube njalo so you find ukuthi in fact ema vendors singaselani fake the leadership especially my councillors ngingaza ke simele kono ukuthi sadla lokho esithiwa hayo ayi council iyajwanyelwa yini ukhulumende ikhulumende ngabantu and abantu yiyo ama vendors As we can say now, our vendors won't say, I want to go to the town. Our vendors, I want to go to the town. I want to go to the town. It's mad. I want to go to the town. All is vending. So, the council, why you are going to promise on that. So, when I'm going to go powers up, I'm going to exercise. Even though it can maintain why you are going to go powers, I know what you're saying. The police will do it. The police is not supposed to be there.
Esola usetshenziswa kwamasotsha uSibanda lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa njengaye
amasotsha akhona ukuthi defend ilizwe defend abantu defend ama vendors not ukuthi harass ama vendors amapolisa ama municipal police even amapolisa ungahlisa ukuthi efana namapolisa ayiwo umethe defend abantu abuye efuna ukujimisa abantu bachiye izinto ezigqathe kule some people uyakwazi ukuthi umuntu egcotshwe imota egcotshwe imota if you call the police they don't come bathatha isikhathi esifike bengabuye but ungabatshela ukuthi kula mavenda umethe be trade directive ukuthi bekhipha amavenda they come very fast of which so ama vendors they are people and the majority ekhona eZimbabwe and sonke sithengisa nje ukube ngilapha is because khathe senduza imali eningi ngothi ngila
lanxa eyamukele ngenjabulo inkulumo kaMzuri yokuthi abameli bezigaba lamakansila kumele baqhube imihlangano sikhathi sonke yokubonisana ngendaba ezinje njengalokho uchiwo isisekelo sombuso uSibanda uthi yikhona bezobona okuzokwenziwa
ngisho akalutshwane kalutshwane yikho upresident eqalisa ukuthi ezama ukuthi ehlanganisa ama-vendors lana amakansila ngoba mina ngiexpect ukuthi ama-councillors kumele ebe lama-series of meetings ma-vendors endaweni lapho abahlala khona this is izikhalazo zama-vendors bephuma lama-solutions ama-solutions abe khona kulungisisa izinto zakhona ngoba kathi sikunje ka sihlangene kunje lamanye ama-councillors sokuphelile engceso okunje but we know ukuthi under upresident u-acting president we-MDC Elias Mzuri I know umuntu oke waba khona kulokhu zani ku-position enaleyo I think yes got people that he will do something for that
Oze emele umeya weHarare uKansela Garrison Mandele utshelela umhlangano ukuba umunicipala uyaziqakathekisa zonke izakhamizi zaseHarare ngokufanayo engabandlululi inkinga ekhona ethi ngezinye zezisebenzi zikamunicipala ezihlanganisa umsebenzi lendaba zombusazwe uMandele uthi njengomunicipala kabafuni ukubona abaphila ngokuthengisa behlukunyezwa kodwa udubo lusuka ludalwe ngabebandla elezanu PF ababambanisana lezinye izisebenzi ukwenza eminye imisebenzi engekho emthethweni
dambudziko riripo ndofunga ndoti ndambotaura kuti some of these things
udubo ivuva ezinye zalenzi izinto zenziwa kulandelwa ezombusazwe kukhona ukuyabe kusenzakala kukhangelwa uhlangothi kwezembusazwe ungakhangela leyo mkambo yeCopacabana kanye leyinye leyo kumele ngabe kayikho kodwa lokhu kungalandelwa lokhu isimanga yokuthi kungaba ngabe MTC yabenza intando yabo awuthatha isikhathi ukubaxotsha nezinye izinkinga esibhekana lazo njengomunicipala lapho siqhuba umsebenzi
uMzuri uthetheleli thuba uxwayisa omunicipala elizweni lonke ukuba balungisise wonke ukhalazwa ngabaphila ngokuthengisa wengeze ethi labo abakulumsebenzi kumele basebenzelane lomunicipala ukubona ukuba lapho abathengisela khona kuhlanzekile kube ngumthwalo wabo labo ukubona ukuthi amadolobha alondolozwa ehlanzekile ukwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane efana lesihudo sekholera njengalokho okwehlele ijegudu uMzuri uthi akumelanga bavume ukususwa ezitaladeni lapho abathengisela khona kungaba ngumunicipala amapholisa loba amasotsha uhulumende aze alungisise isimo somnotho inguquko qobo uMzuri ethi izolethwa ikukhetha inkokheli ngokuhlakanipha kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa lonyaka wakuchaza umanispala we Harare umzuri ukuba avule izambuzi edolobheni esetshenziswa nguZulu ngoba esethwala qatha nxa esefuna ukusebenza leyo ndlu encane njengoba sezihlala zivaliwe isikhathi sonke osekubangele ubuchapha abantu sebequtha ndawana yonke. Lamazwi kamzuri ajajulelwe ngabangenele umhlangano e-Anglican Cathedral Hall. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela ukukhethwa kuka Justice Priscilla Chikumba ukuthi abe ngomgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze lingene ecingweni, lingene emsakazweni le sibe imbono yenu. Ukubhacabulwa kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe ngamalunga ezanu-PF namuhla kuza lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi ethembisa ukuthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngokukhululekileyo. Ukuhlaziya isehlakalo lesi sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule kanye lesiphathamandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu. Ugawule usungula lingxoxo.
Ngizathanda ukuthi ngithi ungameli kuyadanisa kakhulu ukuthi kube lesahlakalo esinjengalesi silungiselela ukhetho. Umongameli sekhulumile phambilini ukuthi ukhetho lolu kumele be lungabi lodlakela, kube lukhetho olwasukileyo ukuthi zonke inketho esikhetha abalaza. Umongameli Mnangagwa udinga ukulungisa ilizwe lihlale ngokuthula. Kodwa ke kuyadanisa ukuthi mina ngeke ngitsho ngithi mina okwenzileyo abakwenzileyo ngabezanu PF kumbe ngabantu ukuthi sokulobu ganga okuningi abantu abangabe ukuthi bangcolise nje uhlelo lukamongameli oluhle bengena nje ngezandla zabo ezingcolileyo besenza nje okusetshenziswa ngabanye abantu abathile ikakhulu khonabo singathi sokukhangela sithi mhlawumbe kuvelela kuzanu PF kanti kunabanye abantu abadanyileyo nje abalolu hlelo lwabo olokuganga abajonge ukuthile baveze nje ukungcolisa noba silungiselela ukhetho lolu bathambanisa ihlelo eziningi ukuthi hhayi ukhetho soze lube free and fair, soze lube luhle, lube nalokhu lalokhu. Bekhetha nje ukuthi bangcolise nje into yonke. Ngibona ngani kule sandla sokuganga khonapho entweni naleli
ndaba babu Ndlovu.
Ingwe kayitshintshi amabala ayo, amanzi kakhohlwa lapha ahamba khona. Izulu njengoba lisina lamhlanje azakudeleza ngendlela avele edele kuhamba ngawo. Sisitsho ukuthi ibandla lezanu PF ngeleropa umsebenzi wabo wokutshaya abantu bekungamangalisa ukuthi size siyefika kukhetho kungela bantu abatshayiweyo. Kungaba yisemanga esikhulu sina lesi besingethuka inkomo ibingazala umuntu komhlahlandlela. Ukusebenza kwabo abezanu PF kusukela-ke ngesikhathi sayo yifonyo 1963 siyakwazi ukuthi kuyatshaya abantu, kuyabulawa abantu, kuyanyamalalisa abantu. Bekusenziwa-ke umgabe njengoba sephumile-ke sokungena umnanga Mnangagwa-ke besicabanga ukuthi uzafika-ke atshintshe. Ngomlomo siyamuzwayo ikhuluma ukuthi i-violence ayifuni, kuyinto enhle. Kodwa-ke abakwenzayo-ke ku-ground nalokhu akukhulumayo kuthiyene, uyathembisa kuphela kodwa-ke kungabi lo tshintsho olukhona. Njalo kakusethuthi ngoba yikho ukusebenza kwayizanu, yikho ukutonka kwaro igaro lakhona lona lelo ukuthi abantu bazabe besichaba. Into esidanisayo kakhulu njalo-ke bathewe izanu PF siyakwazi thina ukuthi yindlela-ke abeqashela ngayo abantu-ke. Kodwa-ke umongameli wabo ephozisa Mnangagwa ethi hhayi efuna ukuthula, kodwa-ke sithi sa efuna lo muntu esasazele umuntu ngenja ethi sa futhek saka imlumi aphinde athi futhek ingane uyayiphuza kodwa ekwazi ukuthi njakhe ufuna ukuluma umuntu. Kwenza kwenzani uPF lokho akwethusi kakumangalisi, lokungamangalisa nga kulokuthula nga abantu kabathayo.
Baba Gawule, uyakhuluma uNdlovu ukuthi ingwe kayitshintsha amabala.
Ngiyabuzwa sibili kakhulu nameli ubabazala uyakhuluma la ye. Kodwa-ke kodwa mina into engingayitsho yukuthi asivumeni ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyatshintsha njalo abantu bekhuluma bayatshiyana kwenza. Kodwa ngithanda ukuthi ngikutsho yukuthi la mabandla nala aphikisayo aselokuganga okokuthi kwesinye isikhathi bayenze ezinye izinto ezizamele ukuthi baphumela lokho abakufunayo. kwete kuba sokubafanela kona ukuthi kwete isikhathi bese kuthi hayi ukhetho lolu azobe sibe ngifeng ngenxa ukuthi bona ingamhla ungabakalungiseleli ukuthi bayekhethweni bese befuna ukuthi baqatshe ngomono umuntu uqatha ngomono abuze kwaba kwaba kuhle ngoba uzabukhanya egcekeni ukuthi ukhona ukodwa ukuqatshile mina into engayitsho ukuthi ngithi mina angani ukuthi kwenzakale njani futhi kusesemasinya akudingisisho kucubungula isisusebuhle ukuthi ucwayisiswe amapholisa enza umsebenzi wayo kuyakala ukuthi kati vele kubangelwe yini ukuthi kuze kube lodlakela lolono ngobani kacaba ngemva kwalo ngobani njalo nxa kukhona abantu abanesithanda yiko noma ngiwayiphi ibandla bajeziswe ngendlela eqondileyo kodwa angikubalekeli ukuthi noma ngubani ngakwenza udlame engaba khona abanye abantu abavele lokuzanipiefa kwakwenziwe khona kodwa anginaqiniso lapho ukuthi kwenzakele sibili kodwa ngendlela engibuzwa ngayo likubala hayi ngithi mina kodwa ngicabangele ukuthi kungaba nesandla sokuganga thize
uyatsho ugawule Ndlovu uthi kungaba ngubani mhlawumbe abamabandla aphikisayo lani selingaba liphathekile ngenjongo yokuzama ukuphambanisa ukhetho
hayi lokho nelo kwenzakale uyakwazi umthonyana wami ukuthi hayi kwenzakale lokho thina kumabandla aphikisayo kathethi esibhizi ngakho ngikukhuthaza abantwana bezimbabwe ukuthi barejiste esibhizi ngakho yikukhulumisana singamabandla aphikisayo ukuthi sibe le grand coalition sonke sibe ngaphansi kwe-MDC alliance stakeholders sibambene yikho-ke hathi ngeke sithane ngapho sikhombisana kakwenzakali khona lokho
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-PDP ubexoxa endawonye lo mnumzana Belief Gawule owezanu-PF amazwi aveza imbono karhulumente wemelika
Umnumzana John Sullivan, umsekeli womphathintambo wehlangothi lukarhulumente weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuqinisa ubudlelwano lele-Iraq kwezenotho lezamasiko. USullivan uthi kuyabukeka okwenziwa kwele-Iraq lapho abantu lebutho abalwisana khona ngamandla wonke lamalucatsha awe-ISIS. Uncome njalo lamazwe akumanyano webutho le-Global Coalition alwisana le-ISIS. Uthe owakusenziwa ngamalecatsha la lokhu kuzondise abantu abaningi kwele-Iraq. USullivan uthe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bakwele-Iraq babambane ukwenzela ukuthi balwisane ngamandla wonke lamalecatsha la. Uqonqosele ukuthi kumele kube lobudlelwano obuphakeme phakathi kwelizwe le-Iraq labasekela uhulumende kwesabelo sabantu bohlobo lwesikhend. USullivan uphinde wathi ilizwe lakhe lisekela uhulumende ogoqela ilizwe lonke olakho ukuphumelela abesekuqula impilo yabantu bonke kwele-Iraq. Uthe ilizwe leMelika lizimisele ukunceda labo abakhahlanyezwa ngamalecatsha awe-ISIS njalo lokuthuthukisa inkolo zabantu ezijiyeneyo. Ilizwe leMelika kusukela ngomnyaka ka-2014 selinike ele-Iraq amabhiliyoni phose amabili amadola $1.7 billion yokunceda abantu abakhahlanyezwa ngamalecatsha awe-ISIS. Ilizwe leli lithi likhangelele ukuthi wenziwe ukhetho olubalulekileyo kwele-Iraq.
Siyabonga Gibbs. Uzulu wemagwegwe kobulawayo usele ebambe owangaphansi namhla ngemva kokuba omunye undoda olisotsha edubule wabulala umkakhe kanye lezihlobo zakhe ezimbili. Undoda la ubikwa ebehlome nge-AK-47 njalo uzame ukubulala umntanakhe oleminyaka emine wazama njalo ukuzibulala kodwa wehluleka. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela sempilo kobulawayo kanye lomntanakhe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umkokheli webandla le-National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bakhe batshaywe kabuhlungu ngabasekeli bezanu-PF eHarare namuhla. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha ufungiswa ukuqala umsebenzi. Njalo uMongameli Mugabe uthi sebalekelwe ngabangane lezihlobo olibalelisayo ngoNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.